VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 10 Nhlolanja 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imihloliso ye-O-level ne-A-level lizoba lilokhu lisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka.
Uzulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwemibhadalo yokuhlawulela ukubhadala imihloliso ye-ordinary level ne-advanced level.
These imposed sanctions have been on for 2 decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla emhlanganweni osaqhubeka womanyano we-African Union elokhu le-Ethiopia ukubana kufanele izithetho zomnotho ezethiswa eleZimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa njalo kulungiselelwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe uveze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlolela imihloliso ukubhala imihloliso eye-ordinary level leye-advanced level okwenziwe ngabohlangothi lukahulumende olubona ngezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council lobazimseki bethi kuyabethusa okwamagama. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abazali abaningi bathwele imikhono emakhanda ngokuqansa kwentengo yokuloba imihloliso e-ordinary level le-advanced level. Abazali abaningi bathi bebesazama ukuhlawula imali yesikolo layo eyaqansa okungelamkhawulo sebephinda behlangana lale eyemihloliso. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ngempela liyadanisa inyathela labezimseki elinakho ukubangela ukuba abanye abafundi behluleke ukubhala imihloliso lonyaka.
Silokudana okumangalisayo ngenxa yokuthi besingakhangelelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela. Kusho ukuthi iningi labantwana lonyaka basoze benelise ukurejista ukuthi bebhali imihloliso yabo e-O-level le-A-level. Lokhu kuzabizela emuva intuthuko ebisikhona kulokuzeni. Kwezemfundo uma sikhangela ukuthi iZimbabwe isazakala njengelizwe elithuthukayo uma sikhangela kwezemfundo. Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imihloliso ye-O-level ne-A-level lizoba lilokhu lisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka. Silokudana kukhulu njalo sibuhlungu kakhulu. Sisithi uhulumende kayenze something, kangenele bone ukuthi imihloliso leyi ibhadalelwa imali esezingeni abalenelisayo njengabazali abangenelisiyo ukuthi beyithole imali kulezi nsuku kulobu nzima kakhulu elizweni lakithi. Besingakhangelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela.
Abenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe labo bayalisola inyathela lezimseki bathi kuzakhama iningi lababalisi kanye lezisebenzi zikahulumende ezileholo eliphansi kakhulu uma kuqathaniswa lokuqansa kwentengo yempahla ezithile ezweni kunye lezemfundo. Uhlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council izimseki lwethule isaziso sokukhwezwa kwenhlawulo yokubhala imihloliso yesigaba seordinary level isifundo esisodwa siqalela kukhulu lamachumi ayisifucamunye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amane $190 kusiya ku $443 kuthi iadvanced level isifundo esisodwa siqala kumakhulu edlula amathathu lengxenye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amathathu i-351 kusiya ku-432. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele lamhlanje emhlanganweni osaqhubeka wenhlanganiso yomanyana wamazwe abensundu we-African Union owenzelwa kwele-Ethiopia ukubana kumele izijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe zethulwe ngoba zibuyisela ilizwe emuva kwezentuthuko. Njalo kuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane. Uphinde wathi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaqhubeka njalo sokulula ukuqhuba ibhizimusi eZimbabwe njengalokho okuthiwa yinhlanganiso edingisisa ngalolu daba emhlabeni jikelele eye-Global Index. Umnangagwa uqhubeke ethi sebebaningi abangaphatheka kwezokwethula kwemibiko elizweni ngoba uhulumende wakhe usekwenze kwabalula. Ngalokho uthi eleZimbabwe lizaqhubeka ngenhlelo zokulungisa imithetho yalo ama-voluntary reforms njalo lizaqhubeka likhuthaza ukuthula kanye lokubambana ukwenzela ukuthi libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Asizweni amazwi yakhe ekhuluma kulomhlangano we-AU.
Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba, who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now.
Simanyane lozulu kanye lohulumende weSudan, South Sudan, Somalia, Burundi leCuba labo abathole amagabha avuzayo ngalezi izijeziso okweminyaka edlula amajumi amabili edluleyo. Umanyano we-European Union uzama ukuzethula lezi izijeziso, kodwa siyawukhuthaza ukuthi uzethule zonke. Uhulumende wami ukhulumisana le-EU kanye lelizwe leMelika ukuthi sibe lobudlelwano obuhle sikhohlwe okwenzakala izolo.
In our quest to enhance national cohesion, unity and political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform.
Ukuze kube lokuthula elizweni lokubambana, sabumba umanyano wamabandla ezombusazwe atshiyeneyo kwePolitical Actors Dialogue, iPOLAD,
which brings together the various political actors in our country.
Lo bekungumongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bekezela Mathu Mafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
So siyakwazi ukuthi yingoma liculo elaculwa umongameli uRobert Mugabe waze washona ukuthi aziye ama-sanctions aqalisene zima abantu beZimbabwe, ama-sanctions lokho, ama-sanctions lokho, kodwa akuzange kwenze nehluko. So umbuzo esizobuza ke yena umongameli u-Emerson Mnangagwa ukuthi yikuphi osokuthinsile okuzanje ukuthi elakhe ilizwi lilalele singayilaba abafaka ama-sanctions bengazange balalele uRobert Mugabe. Kumbe liculo nje naye oqhubekela ngalo phambili njengoba lalivele liculwa, ngoba nje njengoba izinto eziningi azenzayo indlela abutha ngayo ikhanye ziyafanana lekaRobert Mugabe. So umbuzo yolo ukuthi-ke kuthinteni okuzayanje ukuthi uTrump athi hhayi sesisizwa asilalela nene sibasize ngalokho. Kuyongiphela ku-buy time, ukuthenga isikhathi nje ukuthi asibeni sikhulume lokhu isikhulula phambili sibusa nathi silicule lelo culo elaliculwa ngoRobert Mugabe njengoba walicula aze wakhishwa yibo kungela munye umuntu oyenelisileyo ukumkhupha.
Uthe leZimbabwe selivulele abanye ukuthi basebenze kwezokwethula kwembiko ama-media reforms, njalo uthi kwabunjwa inhlanganiso ye-POLAD.
Hayi, izami inkinga imathi ithi ibheka imbali yayo ukuthi iyenelisa vele ukwenza izinto ibisi hlaba umkhosi itshela umhlaba ukuthi sesenze lokho kodwa laba ababe be on the ground bebona ukuthi akusoqiniswa iPollard angithi yakwazi sonke ukuthi ashonto yamukelwe nguye wonke umuntu seba abantu abanjengabokhuphe uma ukhangelisisa kungani seba compromise basebenze bekhangelisa izinto ezane iMDC isadonsela le so ukuthi akhulume ngePollard if into enkulu impela esizingayo abantu bezilapho basizingayo ngayo bonke kungamanga.
Lo ke bokungumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcethi yecumula ezombusazwe lizaxola ke bakwethu lapho benthe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo lapho ke bekhuluma simuzwa icingweni lo standikile emhlanga owe Studio 7 ekobulawayo. Linga koshake uhlelo Studio 7 Live talk ngo 8 PM kusiya ngo 9 ntambama namhlanje kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Live talk namhlanje sikhangela ugwalo olwethulwe ngabe Rand Corporation eliphathelane lomumo oseZimbabwe kwezombusazwe lakwezenotho kanye lokwenzakala emhlanganweni owe African Union. Tumelani text message kunombolo izithi 001-202-465-0318 ukuze silithi nje ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital.
Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa eyalungiselwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu lapho ethe wacatshangelwa kubana ulalo. Asekudinga kuphela uhulumende uthi okwamanje ngokuyimitshina yokuhlola izigulane ephomisa impumela khonapho okuthiwa ngama-rapid test kits. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital lapho okulesigaba sokuhlola imihlobo etshiyeneyo yamagciwane esiyabona ukuthi asekusibanga siphi amalungiselelo okudinga indlela zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe. UDr. Moyo ulandisa kabanzi ngosekukhona elizweni.
Besides the fact that we are looking and sourcing for the kits for the rapid testing, which take 15 minutes, we've identified and secured some 2019 novel coronavirus kits.
Ngaphandle kokuba sadinga ukuthi sithole imitshina yama-rapid testing yona iveza impumela ngemva kwemizuzu elithumi lanhlanu, sesilayo imitshina yakulezi nsuku esetshenziswa ukuhlola igciwane le-coronavirus lemithi yakhona. Sesiyitholile leyo michina lemithi yakhona sesiphakathi kokudinga lawo ma-rapid test kits.
Leli qula liphinde njalo lethekelela esibhedlela se-Wilkins Infectious Hospital esiseHarare okuyisibhedlela esikhethiweyo ukuba kube yiso esamukela abacatshangelwa ukuba balaleli gciwane le-coronavirus abayabe behle esilindweni sendizamchina ese-Robert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwamanye amazwe abatholakala belalo ngemva kokuhlolwa balondolozwe bekiso bengahlangani lomphakathi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle kumunicipala weHarare uDr. Prosper Chonzi uveze ukuba sebenze wonke amalungiselelo adingakalayo.
Those that will be managing the patients will not come together with the patient. The patient will be brought in abazakube belondoloza izigulane kabasoke babuye lokulayo ogulayo lo uzalethwa ngeambulance. Silabantu abakulolu hlangothi lwama-ambulance bekhokelwa ngudr Mdariki. Yibo abazaletha ogulayo lo ocatshangelwa ukuba osehlaselwe yileli gciwane loba osekuveziwe ukuthi uselalo, abazothwalwa balethwe esibhedlela.
UDr Jones uveze njalo ukuba baphakathi komsebenzi wokubuthanisa ulwazi oluzaphanyekwa endaweni ezijiyeneyo zezempilakahle kubomanisipala ilizwe lonke, ikakhulu emadolobheni asemingceleni lapho kuvame ungena izethekeli ezivelela kwamanye amazwe abasebenzisa izimota lamabhasi. Kwagcizelelwa ngobe kulo mkhosi emele umqondisi wabongi kumanisipala weHarare uMetron Perpetua Kaseke.
Lapha esibhedlela yikho kuza admitwa abantu bonke abazabanjwa bele coronavirus. So besitshengisa ukuthi uhanjiswa njani, okokuziprotector kwakhona silakho yini, iprocess yakhona yonke uwenzela ukuthi abantu ama-health workers angabambi i-coronavirus yakhona lokuthi i-coronavirus yakhona ingaspread into the community. Silungiselele, we are ready anytime, we are ready for any case to come.
Okusekelwe njalo ngosaphethe isikhundla zikanobhala kugatsha lwezempilakahle uDr Gibson Mhlanga otshele intatheli izindaba kuba sezikhona indawo zokulondolozela abayabe sebelaleli gciwane lokuhlola abacatshangelwa ukuba balalo, osekusele ukuba izisebenzi zangkhona zifundiswe ngokwaneleyo njengalokho osekuthe kwenziwa kulezo ezisebenza eWilkins Infectious Hospital.
Ngobulawayo sile iTonggood Infectious Diseases Hospital, besikhona ngale ngeFriday last week. Sayenza i-assessment of indawo naleyo, kodwa sibona ukuthi abaka ngafuna ukuba compare lesikubone lapha namhla e-Wilkins Hospital e-Harare City. So sizabona ukuthi sibe le-program yokuthi sibalethe ngapha e-Harare ukuthi bezofunda ukuthi kufuze kwenziwe njani.
Okwamanje uhulumende uthi kabakabi khona asebethe batholakala belegciwane le-coronavirus, lanxa bekhona abalokhe besahlolisiswa selokhu baphendukayo bevela kwamanye amazwe ikakhulu kwele-China lapho elaqalela khona ukusabalala. Uhulumende uthi khathesi umsebenzi wokuhlola ukuba umuntu legciwane le-coronavirus sokuza kwenzelwa eZimbabwe nxa ama-rapid test kits engatholakala, ikanti ensukwini zangemuva bekuthunyelwa ama-samples kwele-South Africa imithi yokuhlola igciwane ingakabi khona elizweni. Umkhuhlane owe-coronavirus uqalele kwele-China ekupheleni womnyaka odluleyo wasabalala emazweni edlula amachumi amabili emhlabeni jikelele ogoqela eleMelika, Thailand, South Korea lamanye. Okwamanje lomkhuhlane usubulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa, kuthi asebetholakale belaleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane emhlabeni jikelele, iningi labo liseChina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulabanye abantu abathi inhlanganiso eRand Corporation itshaye ekhaleni ngokuthi akula nguquko kwele Zimbabwe, lokhe kwasuswayo umoyi uRobert Mugabe, esikhundleni libutho libambisana lelinye ixuku labebandla elibusayo leZANU-PF. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso le luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa labebutho bancindizela uZulu okwethusayo, ngakho ke akusoze kube lenguquko elizweni ukuze kuguqulwe indlela yokuqhuba ukhetho lokwenziwa ngabebutho. Lolu phenyo olwenziwe enyakenye phansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe luthi okwenzakala eZimbabwe kuphambana lamazwi kamongameli Mnangagwa othi uzimisele ukuguqula ezombusazwe lesimo somnotho elizweni. Abakubandla leZANU-PF bathi inhlanganiso le iveza imibono yelizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF, uNkosazana Busi Masina labanye. UGawule nguye osungula lolu daba.
Indlela ababona ngayo izinto, kodwa ke balohlangothi lwabo abalusekelayo, uhlangothi lolwana uhlangothi lwabancindezeli abayibo abasincindezelayo, basebenza labo ukwehlulekisa uhulumende, bayancedisa, bayajabula ukubona izinto zizimbi zinje, ikakhulu ngoba ezinye izinto ezenziwa yibo azisenziwa ngabomu, ezigoqela nje izinto eziyame empini zama-functions konke kusehla nje kutheni kathethi baphambanisa inhlelo eziningi kakhulu besebenza nezita zethu phakathi kwelizwe khona babephambanisa inhlelo yokukhweza izinto bephambanisa inhlelo zezimali belimaza ama-rate belimaza imali yethu imandla yokuthenga besenza konke kona okuninginingi abakwenzayo yebo phela lathi lo mlandi njengohulumende ukuthi sithede silwise izinto eziningi ezinjengecorruption siyahlala sithole nzima sonke isikhathi.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Sizokuthoka sisilobaba lapha ecingweni. Wothi sizwa ukuthi silobani. Mfowethu kunjani?
Ngudadewenu wasomfowenu.
Udadewethu kunjani? Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lokuthi emagwegwe koBulawayo. Abantu bezanu-PF iqiniso kabantu futhi. Into yamasotha lamaphoyisa yinto ephilayo. Kulesi khathi engangisizwa kuthiwa amaphotha ayatshaya, amaphotha ayashaya. Njengakubona umnyaka ophelileyo. Batshaya emehlweni ami, emagrosa khona lapho ezitolo bezizakogrindezi. Batshaywa abantu emini langalibalele. Bezihlalele bengenzanga lutho. Ngensuku bezana abantu bevuka ukudla-ke, bevuka ubhovu ukuthi hayi asafuna ipetrol le ikhwelile. Babezihlalele abantu bengozi. Athutha amaphotha ngengotshazo. Anonto yakodwa eyodwa umgcwele izingotsha.
Ye, ingotsha
abantu bayithaywa abantu ngimile sonikhanyile and okuyinto etshengisela uchuku leZANU-PF kunje sekeseke kuthiwe abantu abanye baphume batshengisele awungeke utshengisele ngoba imbhobhoza ayibona phandle lapha sihlobo sami kwenzima
baba Gawule akumphendule ngamafitshane sibili sibuyele kuye nje
akusoqiniso lelo ukuthi umnankagwa is worse than umkazi ngoba ungakhangela ukhetho kasikhangele ukhetho lolu ka-28 oludlulileyo ukuthi belizokuthula njani singakhangeli kuphela konke amasotha adivula abantu ngemva kokuthi kokhetho kodwa konke lokhu kuyatshengisa ukuthi umnankava ubevulile sile yonke into even nakathethe indlela umumo wezinto oyiyona abantu bakhululekile
ye dadewethu uyamuza uyakhuluma umdala lapha
Gawule iqiniso awulifuna anti la ungwezani vele ungathi la ungwezani uphiyesibini oza kukhuluma kodwa iqiniso uyalazi kunje i-opposition ngayivunyelwa ukuhambile kwacela ukuthi sifuna ukuthi senzele ukuthi sifole iyaphuma imibhobho yonke angikhuluma into zokutshelwa mina ngihlala lapho koBulawayo edorobheni lapho elingafuni khona izami ivele lomboya mibi kanye labalandeli bayo yena uGawule nalowo vele nyamaza umdala lowo uvele laye umoya wakhe muvi
esilo baba lapho ecingweni
ukhuluma laye ngubrisini wakhe i-research le it can be true ngekhesi yezimbabwe but manje ukuthi kusovwa njani the only way okungasovika ngayo yikuthi abantu ba-admit ukuthi khathesi we situation enjalo ezimbabwe nxa kungazanga kube i-admitted then there's no way lapho kungaba nge-solution khona unfortunately i-admission yangikhona can only come from the top leadership nxa kubona bengavumi ukuthokona problem efuna ukulungiswa then there's nothing engabasoki
labo-ke ngabanye babantu abaxoxelo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela enkundleni yebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze omantshi abahluleli abatshutshisi labanye kwezokuthethwa kwamacala elizweni ukuthi basebenze bengathathi hlangothi njengalokho okwenziwa ngosowabo kwele South Africa. Lokhu kulandela ukwethulwa kugwalo lokuthi owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma obotshwe ngemva kokwehluleka ukuza emthethwandaba. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Udaba logwalo lwethulwe umthethwandaba ukuthi umnumzana Zuma abotshwe i-warrant of arrest ngolwemzini seluvuse umsindo omkhulu kwele South Africa. Kuthi iningi labeZimbabwe bathi kukhombisa ukuthi imthethwandaba yakwele South Africa izimele njalo isebenzisa umthetho njengoba unjalo ingesabi lokuthi ngubani owephule umthetho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukusebenza kwabehluli labatshutshisi bezimele hathi ukwenza sengathi isebenze ebandla elibusayo yinto abayilambele kakhulu eZimbabwe.
Imthethwandaba yaseSouth Africa iyasitshengisa njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi isebenza ngokuzimela, ayidonswa ngamakhala ngohulumende obusayo njengelizwe lakithi laseZimbabwe. ESouth Africa akekho umuntu ongaphezu komthetho. Lokho asikuboni ke kwalese Zimbabwe lapho iziphathamandla zekhulumthetho icala lakhona liphelele emoyeni.
Isiphathamandla sezapho umnumzana Future Msebele uthi akafisi ukuphawula ngokuthi uZuma ulecala kumbe hatshi ngoba lolu daba lusasemthethwandaba. Kodwa ke uthi ukuthatha uhlangothi kwemthethwandaba eseZimbabwe yinto esiphendule ilizwe laba inhlekisa.
Okwenzakala kwelakithi kuyadanisa kakhulu ngoba kwelakithi asikaboni umthetho nje uzimela wodwa. Kuyakhanya kuvele kumhlophe ukuthi hayi abaphetheyo abakhokheli bethu baphezu komthetho. Akula mehluko phakathi kwababusayo, phakathi kwabaphethe amakhotha bojaji lomantshi. Yonke into eyenziwayo iphuma le kuZANU-PF.
Ngeviki ephelileyo umthethwandaba kwele South Africa bekufuze uqale ukuthonisisa icala likaZuma elithinta imisebenzi yenkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wayenza. Kodwa ke uZuma akazange eze emthethwandaba, wathumela igqwetha lakhe umnumzana Daniel Mantsha lencwadi ebika ukuthi akekho uye kwelatshwa emazweni. Ngemva kokubona le ncwadi okhokhela abathutshisa igqwetha uBill Downer wahle wacela umthethwandaba ukuthi wethule incwadi ukuthi uZuma abotshwe ngecala lokwehluleka ukuze umthethwandaba esithi lincwadi ayichazi lutho ngomkhuhlane kaZuma. Umahluli uDiaplay uvumelane labathutshisa sithi incwadi ethunyelwe nguZuma ayicaci ukuthi ngeyani, kuningi okubhalwe kiyo ongazwisisekiyo, ayilabufakazi bokuthi oyibhalileyo ngudokotela, ayibhalwanga usuku lokuthi uyibhale nini. Okunye obekubhaliwe kuphinde kwacitshwa, kodwa lowo dokotela akasayinanga ukutshengisa ukuthi nguye ocitshileyo.
A warrant of arrest.
Ngikhipha incwadi yokuthi uZuma abotshwe ingafika la ehluleke ukupha izizathu ezibambekayo.
The date on which this matter will resume.
Lokho abeZimbabwe bathi sibonelo sokuthi imthethwandaba yakwele South Africa ayesabi ukusebenzisa umthetho loba ususithi umongameli loba owayengumongameli aye ejele. AbeZimbabwe laba bathi zinenge impawu zokuthi ezomthetho kwele South Africa zisebenza zingathathi inhlangothi. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa usemthethwandaba esiyaphikisa isinqumo somvikeli womphakathi u-public protector wamthola elomlando wenkohlakalo ekuqhutshweni kwezimali zomkhankaso wakhe wokuba umongameli webandla le-African National Congress. Ukomishini edingisisa ngezenkohlakalo kwele South Africa sekwethule ubufakazi obuningi obutshengisa ukuthi uhulumende, iziphathamandla zakhe kugoqela labaphathi ntambo baphatheka kangakanani emsebenzini yenkohlakalo osekungenza ukuthi bagcine besejele. UZuma wetheswa amacala enkohlakalo agoqela kwemukela imali zesifumbathiso okwedlula amahlandla angamakhulu ayisikhombisa 783 payments axhumene lokuthengwa kwezikhali zempi okwenzeka ilizwe sanda kuthola uzibuse. Lobanje umthethwandaba uphe uZuma kuze kube mhla ka 6 Mbimbitho ukuthi ethule ubufakazi obambekayo bokuthi ngeqiniso obegula kumbe engehluleka lokho abotshwe. Iningi labeZimbabwe lithi ukwethulwa kwalolu gwalo nje kuphela kukhombisa ukuthi umthetho usahlonitshwa kwele South Africa. Lokhu bathi bafisa ukubona kusenzeka eZimbabwe. Melesube 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Asingekehlukani wothi sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlawulela ukubhala imihloliso eye-ordinary level le-advanced level. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamhla emhlanganweni osaqhubeka omanyana wamazwe awe-African Union kwele Ethiopia ukuthi kufanele izijeziso zomnotho ezetheswayo leZimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakala yokusebenzisa ukulungiselela ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.